umuntu esiqoqe ngazo kakhulu namhlanje kokuqala kube le ndaba esikhuluma ngayo kakhulu le yokunikwa abantu ukudla. Sananzela ukuthi eZimbabwe ngenxa yendlala ekhona uhulumende uyanika abantu ukudla emawadini. So ke besizothola i-feedback, sananzela abantu kulama-complaints ukuthi amanye amawadi ukudla kubuye bagcina belanda ukudla next door. For instance, ward 25 igcina isiyanikwa ukudla kuward 24, ward 23 la igcina ihambe isiya kuward 20 siyanikwa ukudla. Phezu kwalokho sakhuluma ngako kakhulu ukuthi ukudla lokhu le ndlela okunikwa ngayo kukhanya ngathi kwezindawo kucace kuhle ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani. Sazokhuluma ngendaba enale ebudget ka-council. U-council sizananzela ukuthi ubehamba eqoqisana labantu emawadini ukuthi ayi-budget consultation eka-2020. Abantu bavuma ukuthi izinto zinzima e-councilini kodwa bakuqonqoselwe ukuthi i-council sokufanele iphume lezi yindlela ezingancedisa ukuthi izama ukudinga imali kulokuthi ibidinga kuphela imali kwizakhamizi through rates. Njalo zisitho ukuthi le industry ivaliwe. So ke sokufanele ukuthi i-council ibe le ndlela yokuthi incedisayele ukuthi kuvuselwe i-industry. Abanye basuggest into ezingokuthi engxenye ye-council ingenza ngabomu ukuthi i-company engenxa enkulu ingafanele ivule ukuthi hayi vula laphana ngizakunika ithuba lokuthi engxenye ubhadale amanzi kuphela ama-rates ungabhadali okwenyanga ezintathu ukwenzela ukuthi leyo company ivuke iye phezulu. Ezinto lezikhali kakhulu kodwa sesikhuluma ngakhona kule ndaba yamanzi ngokuthi akhanya semalutshwane kobulawa izakhamizi lazo. Silo mlando ukuthi singethane lo council ukuthi amanzi sike wasebenzise kuhle. Sinazelize siqansise ama-tariffs ukuthi abantu babhadale imali eningi kodwa injalo ama-tariffs akhona engekho. Abantu bathi ukuthi khaya sokusiba lobudlongodlongo obuningi abantu bathi abantu bayabulawa abantu bayatshontshelwa ngenxa yokuthi izesa ayilethi magezi ngezikhathi eziningi. So abantu khonabo bathi ukuthi hayi kufanele belendlela ukuthi kwengeje izesa.
Izinqumo elizithetheyo zizancedisa yini izakhamizi?
Izinqumo esizithethe kufanele zincedise ngoba lokho bekulethwa khona unye ukuthi i-council iyenzeni ukuthola imali kwezinye indawo. Into besizibhala phansi kufanele athi sizibhayele ku-council ngoba injongo yenhlanganiso ayisoke kuphela ukuthi sisole lathi silo mlando idorobho ngelethu. So ke silo mlando sesizabhala lezo zinqumo sizihambise ku-council ukuthi besides ukuthola imali yama-rates kuyasuggesta lokhu lalokhu. Abantu baze basuggesta futhi ukuthi kukhanya kule gold ngale kule yokuthiwa yi-SB farm. Abantu bathi kukhanya kule gold i-council khonaphala ingahlakaniphi ukuthi ibe le mzamo yokuthi idinga ama-partnership lezi yinhlanganiso ezile mali bahambe badinga imitshina bayefaka laphana i-gold liyana litholakala i-council ithole iphesente elingange-40% kuthi lwana obuye le mali wayi-investa athole ingange-60% kuvunyelwa into engxenye ngemva kwe-5 or 10 years. Umuntu wayeseyenza imali yakhe yomtshina abuye abisele leyo mtshina ukuthi u-council asele-operate ngoba le bantu be-council abayizisebenzi kaziyabe sezifundile ukuthi kwenziwa njani. Ngenye imizamo ebiletha nale zama ukuthi incedise.